So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Alifuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolosihlanu mhla ziku 7 ngcwabakazi 2020 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ugatsha lwezempila kahle lubika ukuba kulabantu abalithumi lantathu ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 elizweni kumalanga amalutshwana adluleyo. Umongameli wele South Africa umnumzana Cyril Ramaphosa sekhethe iqula azalithuma eZimbabwe ukuyahlaziya udaba lokwephulwa kwamalungelo oluntu.
Ngokuswelakala kwenhlanhla, uhulumende kaMnangagwa uqhubekela lapho uhulumende kaMgabe achiya khona.
Umongameli Emmerson Mnangagwa wethekelele idolobho leVictoria Falls izolo lapho akhuthaze osomabhizimusi ukuthi balandele iziqondiso zeWorld Health Organization nxa bevula amabhizimusi abo ukwenzela kwenqabela ukumemetheka kwegcikwane lecoronavirus.
Umongameli Mnangagwa ubekhona edolobheni lethu kusukisela ekuseni namhlanje kwaze kwaba yimini yantambama.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Lwezempila kahle lubika ukuba kulabantu abalithumi lantathu ababulewe umkhuhlane we-COVID-19 elizweni kumalanga amalutshwana adluleyo. Lokhu kwenze inani lasebebulewe isifo lesi laqonga layafika phose ikhulu elilodwa 97. Lolu gatsha luthi kulabangamashumi amahlanu lasithupha 56 abatholakale belegcikwane leli kumalanga ambalwa asanda kwedlula osokukhweze inani labalegcikwane leli elizweni layafika kunkulungwane ezine 4,394. IHarare yiyo ekhokhelayo ngabantu abalegcikwane leli abangu 1,677. Kulandele kobulawayo okulabantu abangu 1040. Umongameli wele South Africa umnumzana Cyril Ramaphosa sekhethe iqula azalithumela eZimbabwe ukuyahlaziya udaba lokwephulwa kwamalungelo oluntu okuthiwa kuyenzakala lokuhlukuluzwa mahlayana kwabantu abasola umbuso webandla leZANU-PF. Kumbiko owethulwe izolo ebusuku, ihofisi kaRamaphosa ithe izithunywa zakhe ezikuleli qula zibalisa owake waba ngumphathintambo kahulumende umnumzana Sydney Mufumadi kanye lowake waba ngusomlomo wedale lephalamende unkosikazi Baleka Mbete. Lihofisi ithe njalo ababili laba bazalubhekisa eZimbabwe maduze ukuyahlangana lomongameli Emmerson Mnangagwa kanye labanye abathiyeneyo abagoqela abamabandla aphikisayo labenhlanganiso ezizimeleyo ukuze bazwisise okuhluphayo lokuthi eleSouth Africa lingaphathisa njani. Uhulumende weleSouth Africa ubevele ezizwa ebandezekile ngodaba lweZimbabwe ngoba izizalwane zakulelo lizwe ezigoqela abebandla likaRamaphosa elibusayo ele-ANC labamabandla aphikisayo afana le-EFF kanye loZulu jikelele bexhase izizalwane zeZimbabwe kumkhankaso wokuthi uhulumende weSouth Africa kumele angenele ukuze kumiswe ukwephulwa kwamalungelo oluntu nguhulumende webandla leZANU-PF. Unobhala jikelele wenhlanganiso ye-United Nations umnumzana Antonio Guterres laye wethule umbiko izolo exwayisa uMnangagwa ukuthi ahloniphe amalungelo oluntu. Abantu abaningi abasola ibandla leZANU-PF bayangenelwa ezindlini ebusuku lezinsuku ngabantu abahlomileyo kuthi abanye bathunjwe baze batholakale betshayiwe kakubi. Abanye ngababothelwa amacala okuthuka uMnangagwa abafana lesakhamuzi seKariba uRujeko Mpambwa yena ozamiswa emthethwandaba lamuhla. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxele igqwetha elilwela amalungelo oluntu umnumzana Kuda Hobe ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Kathesa Zimbabwe sivona uEmmerson Mnangagwa lohulumende wakhe besebenzisa amandla awamapholisa lamandla awamasotsha lamandla emthethondaba kanye lemthetho engaqondanga kumbe lemthetho ephikisana leconstitution ukuthi bevale imlomo yabantu lezakhamizi ezikhuza kumbe ezikhomba kumbe ezitshengisa ukuthi uhulumende kaEmmerson Mnangagwa uyehluleka ukulungisa ilizwe, uyehluleka ukulungisa i-economy, uyehluleka ukuprovida ama-basics endaweni ezinjengezikolo, endaweni ezinjengezibhedlela. Sibona imithetho eyayihlupha ngesikhathi sikaMgabe ilokhu eyihlupha kathesi, imithetho efana le-criminal law code ethi yona ungakhuluma iqiniso kumbe ungasola umongameli ngendlela ayenza ngayo umsebenzi ulecala lokululazisa i-ofisi kamongameli welizwe. Nxa siwukhanyela lo mthetho, kungumthetho ophikisana le-constitution ka-2013, ngoba i-constitution ka-2013 phela iyakhuluma ukuthi izizalwa zeZimbabwe zilakho okuthiwa yi-freedom of expression. I-freedom of expression kulilungelo umuntu lo muntu alalo ukuthi ekhulume lokho okusenhlizweni yakhe, as long as leyo nto ayikhulumayo ingathethisi kumbe ingavali ukuthi omunye umuntu ekholise amalungelo akhe aku-constitution. Ngakho-ke sibona i-deterioration kumbe ukuphela kwe-environment lapho abantu beZimbabwe abangakholisa khona i-right yabo ye-freedom of expression.
Ngesikhathi sikaMgabe abantu abaningi babebotshwa mahlayana nje, kodwa uMnangagwa wathi engena embusweni wathi uzaguqula izinto. Yebo, kule nguquko yini?
Ngokuswelakala kwenhlanhla, uhulumende kaMnangagwa uqhubekela lapho uhulumende kaMgabe achiya khona. Abantu uyatsho ukuthi babebotshwa ngesikhathi sikaMgabe, abantu lokhe bebotshwa nakathesi. Inguquko uMnangagwa ayezama ukwenza ngani ulayo, sekukhanya nje ukuthi wayeqila umhlaba, wayeqila abantu, ngoba wayezenza yena ingathi uyalalela abantu. Kodwa ungakhangela okwenzakale ngo-January 2019 ukhangela okwenzakala kathesi, abantu kanye lango-August ngo-2019 njalo, abantu bafela, abantu batshaywa, abantu babotshwa, bebotshelwa ukuthi bathi bona bacela ilizwe lilungiswe, bebotshelwa bebulawelwa ukuthi bathi bacela i-economy yelizwe leZimbabwe ilungiswe. Kodwa ngendlela uMgabe ayethembele ngayo amapholisa ukuchithiza abantu labo abamsolayo, sibona uMnangagwa laye phezu kwamapholisa sengezelele imilitary kumbe sengezelele amasosha.
Umnumzana Kuda Hobe ligqwetha elilwela amalungelo oluntu ubexoxa leStudio 7 ecingweni ekobulawayo. Kunjalo nje unobhala kugatsha lukahulumende olwezembiko umnumzana Nick Mangwana uthi akula hlupho elizweni. UMangwana uthi kulexuku labantu enkundleni zokuxhumana ebulenjini be-intanethi elizibazela indubo ezikhona phezu kwemigoqo yokwenqabela ukumemetheka kwegcikwane le-coronavirus. Kumbiko awethule kuphephandaba le-The Herald, uMangwana ulandule ukuthi abantu bayatshaywa ngabezomvikela. Umongameli Emmerson Mnangagwa wethekelele idolobho le-Victoria Falls izolo lapho akhuthaze osomabhizimusi ukuthi balandele iziqondiso ze-World Health Organization nxa bevula amabhizimusi abo ukwenzela ukwenqabela kumemetheka kwegcikwane le-coronavirus. Umabhalane we-Council ye-Victoria Falls umnumzana Ronnie Dube obekuqula ebelikhaphe umongameli Mnangagwa uchasisele usithandekile Mhlanga okunengi okwenzakeleyo.
Umongameli uMnangagwa ube khona edolobheni lethu kusukisela ekuseni namhlanje kwaze kwaba yimini yantambama. Ufike wafika e-Victoria Falls ngokwayo olapho kulempophoma khona zaseVitoli ubonile sibili ukuthi amanzi maningi kulalokho bekukhulunywa nabanye abantu bekukhuluma ukuthi iVictoria Falls isokungamadwala. Hayi, akunjalo, amanzi maningi. Umongamelayo uzibonele kwamthokozisa lokho. Wasuka lapho waya ePalm River Lodge. IPalm River Lodge yihotela entsha eyakhiwa ngabe izakhamuzi zeVictoria Falls, abanye osobhizinisi bakhonapha eduzane le-Azambezi. IPalm River Lodge isesigabeni esisi-advanced ukuthi isizaphela, kungabanga le-corona le ngabe isiphelile, yavulwa according to amacebo abekhona.
Endaweni lezo ezethekelelwe ngumongameli kukhona yini akukhulumileyo kumbe lapho atshengise ukuthi kudingakala ukuthi kuqiniswe inhlelo zokuthi ukuvakatshelana okwe-tourism kungalethela ilizwe imali?
Umongameli enkulumeni yakhe ugcizelele ukuthi njengoba kuvulwa i-domestic tourism ngesikhathi se-COVID-19 kusemqoka kakhulu ukuthi abanikazi bamahotela labo bonke abaphathelane lenhlelo zamahotela babe nesiqinisekiso sokuthi imilayezo ye-World Health Program nemilayezo ye-United Nations World Tourism Organization mayelana nokuhlanzeka langempilakahle ephathelene le-COVID-19 iyalandelelwa, ukwenzela ukuthi kulethe i-confidence kuzethekeli zakuleli, kuzethekeli zakwamanye amazwe nxa sokuthiwe kwavulwa ukuhambelana kwamazwe, kwavulwa le mngcele yamazwe esiqaqelane lawo umhlaba wonke nje. Ukhuthaze kakhulu i-ZTA eyiyo ethengisa esilakho okuphathelane le-tourism ukuthi baqiniseke baqine babe package i-tourism yethu ngendlela eyamukelekileyo ngaphambili kwe-COVID.
Sesikhangela yona i-tourism khona ngapho edolobheni leFolosi. Sokunjani kathesi ngesikhathi secikwane le-COVID-19 abahlali bakulelo dolobho ababethembele kulezo mhlelo bayenelisa yini ukubhadala imithelo ye-council?
Igcikwane le-COVID-19 lidale umonakalo omkhulu kakhulu edolobheni le-Victoria Falls, ngoba siyananzelela ukuthi idorobho le-Victoria Falls lidorobha elimi ngqo ngayo i-tourism. Manje njengoba sokuvaliwe indawo zonke, kuvalwa airport, kwavalwa amaborda, kwavalwa i-intercity travel, kunzima kakhulu kulabo abebephephela ku-tourism kakhulu, ngoba akusela enye indlela abangaziphilisa ngayo. Thina njengomansipala silohlupho lokuthi imithelo eminingi ayibhadala ngoba abantu abasenelisi ukubhadala. Ngokweqiniso abaselayo inzuzo engabayenelisa ukuthi babhadale, ngoba lapho bebesebenza khona ku-affecte kakhulu i-COVID-19, ukuvalwa kwamathozi, ukuvalwa kwayonke into, kuvale inzuzo yabantu abebezincedisa ngayo ekuphileni.
Lo ngumabhalane we-Council ye-Victoria Falls ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekhona le e-Victoria Falls. Le balaleli i-Studio 7 esangaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington DC. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba le-Chronicle lithi abongi labongikazi sebekhangelwa ngendlela eyokwesaba ukuthi bengaba bemumethe igciwane le-coronavirus ngenxa yomsebenzi wabo. Leli phephandaba lithi abanye abongikazi sebexotshiwe ezindlini lapho abalotsha khona ngezizathu zonezo. Iphephandaba le-Daily News lithi ibandla le-ZANU-PF liphakathi komkhankaso wokudinga iziphathamandla zaleli bandla ezicathangelwa ukuthi zisebenzelana labamabandla aphikisayo ukususa umongameli Emmerson Mnangagwa esihlalweni.
lo mkhankaso ubikwa uqalise ngemva kokuqoqwa kombhikitsho obukhangelelwe ekupheleni kwenyanga edluleyo. Kulamalunga amathathu asemiswe ukuba ngamalunga ebandla athi unkosikazi Cleveria Tshizema, lelunga logatsha lwabatsha uMnumzana Damuka Nyoni owesigaba seMathebeleland North, lomunye owesigaba seMathebeleland North ongaqanjwanga igama. Lesizwe amazwi enu lina balaleli bethu kumlayezo elithumele ngeWhatsApp.
Ngiyalibulisa abasakazi nabalaleli kustudio 7. Ngiphile njani ngegama leNkosi uJesu. Ngiyalibulisa kakhulu. Okay, lokho esikhulumisana ngakho bakithi, umkhuhlane lo osivelileyo sisezinkingeni bakithi. Ngiyaxwayisa abalaleli ubona mabakhuleke ngaso sonke isikhathi. Mabakhuleke noma ngubantu banda bonke labasakazi nje mabakhuleke. Khulekeleni lo mkhuhlane lo udlule ngoba yeke isikhathi sesikiso simbi kakhulu, sinzima kakhulu. Senkingeni sibili engiyabona kwenye indawo ngiyeke ngihambela kizo sibili. Abantu lokhu esikhohlakile lapho lokhu esikhohlakile ngendaba zamamaski lezo. Abanye abafaka amamaski. Ngizibuzile nje ukuthi kade kuhamba njani. Ngoba mina bengisematopo namhlanje, ngisematopo. Ngikhangile ngizakhamuzi ngendlela ezenza ngayo, ezinye zikhohlakile kakhulu, ezinye zafakile amamaski, ezinye azifakanga. So njengomlaleli ngiyacela-ke abasakazi ukubana mabaxwayise abantu emsakazweni kunapho, uxwayise abantu ukubana mabagqoke amamaski ngaso sonke isikhathi. Ngoba leli gciwane liyingozi kakhulu, abantu abalinanzile. Ngiyabonga.
Studio 7, salibonani, ngiyabonga ukungena ehlelweni. Sekuthi imilayezo wami ungabalwa, ikuthi imilayezo siyayithumela kayibalwa. Siyacela ukuthi ayibalwe phela, singabandlululani. Umusa kawande engikutshoyo-ke mina ngikhulumela kubandla elikhulu leZANU-PF leli yengikilo mina. Leli bandla engikutshoyo kilo yikuthi alizami ukunanzelela phakathi kwabo la kulabanye abahambisa ngendlela engayisiyo. So bayadiliza ibandla leli. Ibandla leli sebetshotshozela imisindo, betshotshozelani ukuthi amayuthi angene ezitridini atshaya abantu abatshengiselayo. No, amayuthi kasiwo umsebenzi wawo lawo. Nxa betshengisela abaningi sebethi bazabatshaya, abaningi bangatshawa ngabantu bezaluphiwe. Nxa bengaphathanga lutho ezandleni babaqala kumbe yobadunkubulawa, yikho ukuchitheka kwegazi kasikufuni. La eZANU-PF besingafuni ukuthi ichitheke ngalindlela. Abake baqini abakhokheli beZANU-PF babona izinto eziphambili, bangaze batshotshozelwa ngabani, ngabantwana. Abantwana bazini, ibandla lelo lidala lelo, bazini abantwana betshotshozela umsindo. Abake bazithinte bangaphonkuwalazela nje. Njalo nxa sekusiya kukhethu, babona ukuthi bona bangema yini, azabadla amanye amabandla nxa besezenje. Badliwa njengemalawi, emalawi badliwe ngazo ezindlela. Ibandla liyasekelwa kuhle ngokuthula la ngezipho ezibuya ebantwini, hhayi khona udlakela. Abayekele udlakela lolo, iZANU-PF bayayidiliza. Ngiyabonga.
Linjani mthokazi omuhle nabasakazi bakastudio 7.
Hayi, sabonani bakithi, sabonani bakithi, bakithi linjani. Hayi, namhlanje lengiqedile kodwa ekuseni ngendaba ebeliqoxwa ngazo. Isikhulumele sikathokozani Khuphe. Lo baba ekuseni maye bekhuluma ethi bazazama ukuthi behlangane lothamisa ukuthi bemazise beseduze bezutheni uthini ngendaba yabe ngathi Congress, mawathiwa Congress khonapho ukuthi yena ozathini ngayo. Kantanti lapha babevele ngani abasafunda ukuthi behlangane lothamisa, vele bengasafuna ukukhulumisana laye lokuthi becotsha njalo lama-NP akhe, wathi ev yonke into lama-kansile kathamisa bacotshe ephalamende. Ma ngathi sokusenzakalali-ke manje, yibo futhi sefuna ukuthi behlangane lothamisa njalo futhi. Hhayi, kodwa abantu besindebele kusho ngokurojwa, antothi into manje bashona babe basebenzisa sebebacotsha-ke manje. Antila kubona-ke manje, Thokozani Khuphe layo sikhulumele sikathokoza ukuthi hayi into lale ihlela engayisiko kahle. Hayi, zamani nje libuyelela loThokozani Khuphe lokhu zeni loTshamisa nje libe yiparty 1. Labana ebelisenze labo iCongress yenu leyo kwakhawunti uThokozani abamfuni. Hayi kase suke kibo vele sibuyele ngaphe ku Chamisa nje bandebeleni. Singabangamvotela uThokozane wine nje noma ebe ngeNP ngencono mbe peace khundla yesinye nje. Ngoba lo Petheli bamba inkani nje lidonselana nje vawuncedi liyakho kuyatshengisa vele nge 2023 ama vote siba khona. Vele soze liwine lutho. Lizophuma le zero kuphela manje ngazamambisana lo Chamisa. Buyelani lesihlangano kuphela. Kuzalunga lezabona. Ngiyabonga. Okhulumayo ngufukuzela.
Okhulumayo uJafet Khumalo waselubhani. Mina umbono lo owe-demonstration ezaba khona mhla ka 31 July. Ngibona ungumbono omuhle. Ngoba ngibona kufanele abantu batshengisele kuhulumende ukuthi bafuna ukuthi babuswe ngendlela enjani. Engisolana lakho kuphela ukuthi indlela okwenziwa ngayo ukungena ezitridini kuzabulalisa abantu nanku sesizwile emaphephandaba ukuthi sebelungiselelwe ukuthi ekungeneni kwabo bazatshaya. Pho-ke forward is for armed people. Sokuthi ngaba abantu batshintsha ukwenza bademonstrate bezihlalele nje emakhaya nje. Yake yakwenza iZCT kwaphumelela sibili. Abantu bangahambisa ama-services abo kuhulumende bale nje bezihlalele emakhaya. Maybe kufike kuma 3 days izisebenzi zingayi. Uhulumende aza address i-corruption yona leyo, le abuse of human rights yona leyo abakhalelayo yona abantu. Kungala muntu ochayiweyo kumbobuliweyo ngalokhu kwenza lokho. Ngiyabonga.
Liyavuka basakazi be-Studio 7, livuka njani khona ngapho? Sithibonga ngokusiphathela umsebenzi omuhle. Sikhala ngokumemetheka kwe-COVID-19 esikhwelile eZimbabwe. Abantu bazame ukuzinazelela beziphathe lapha abakhona. Landele khonoko ukugqoka ama-mask, social distancing. Kuyanceda nxa ungahambahambi, nxa ungalalapho yakhona kuyakuvikela. Okwenzelwa bani, kwenzelwa wena. Ngijike ngiyele kwaNhlupho mbingele umfowethu uSimeon kanye lemuli yakhe. Ngiyele uSt Joseph mbingelele uPhilemu Sadika, uKetani, uVusumuzi usathe. Ngiye ngapha ngibingelele uBongani, uBongiwe, uNonoza kanye nabafowabo. Ngithi philani impilo ende, lizigcine, lihlale emakhaya, lingahambahambi lapho lingalalapho eliya khona, ngoba umkhuhlane lo udale uyabulala. Yimi uPeter ngiseSt Joseph kwaBhibhi, mna ngizinceda ngokuhlala ndawonye. Ukunyakaza lokhu kuza kuthile emanyaleni.
Lawo ngamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Izwekazi le-Afrika selile nani labantu abalegcikwane le-coronavirus eselisiyafika kusigidi esisodwa 1 million. Ilizwe le-South Africa yilo elikhokhela ngenani labantu abalegcikwane leli. Ugatsha lweziphepheli olwenhlanganiso ye-United Nations luthi imigwaqo emangobongobo labahlamuki beBoko Haram benza kube nzima ukuyafinyelela abantu bangasela zindlu ngenxa yokulwisana kwele Cameroon. Lesikhangele ezivela ngapha kwele Melika ngamafitshane. Lesikhangele ezivela ngapha kwele Melika. Umongameli Donald Trump uthi ulethemba lokuthi ijekiseni evimba ukubanjwa ligcikwane le-coronavirus ingaba isitholakele kungakafiki ukhetho oluzayo. Kodwa ingcwethi kwezempilakahle zithi kulakho kufika iminyaka emibili kungela muthi wokuvikela leli gcikwane. UTrump uthi umuthi ungaba khona kungakafiki ukhetho ngenyanga kaLwezi. Izigaba eziningi zelizwe leMelika zithi ngenxa yegcikwane le-coronavirus ukhetho luzenziwa abantu besezindlini bethumele amavoti ngeposo. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kweleMelika, uMnumzana PT Ngcobo, ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Eyokhetho sonke silumelele ngamehlabomvu, ngoba abaningi sifisa ukuthi kube le nguquko ngomkhokheli lapha. Akwazi ukuthi ozanqobambani loba nje abaningi sikhangelele ukuthi uBiden mhlawumbe ozanqoba, ngoba nxa bethatha lokho abathi ngama-opinion polls, imbono yabantu nxa befonela abantu bebabuza, abantu abaningi bathi bavotele uBiden. Kodwa thina sasikhona kuleli lizwe ngo-2016 asikhohlwa kwayenzakalayo. Imibono yonke leyo la yayisithi unkosikazi kaClinton uHillary nguye yanqoba, kodwa sigcine sesilo Trump. So oqhathekile ukuthi abantu bonke bephume bayevota. Umbono oqhathekile imbono ezaphuma khona apho ngolwezi mhlazi intathu kulwezi 3 November. Abantu sebevela vota ikho oqhathekile ukumele sikhangelane lakho. Lokho ukuthi sizithembisa sithi hayi uTrump kasoze inqobe sikubonile ngo-2016 asifuni futhi kuphindeke kwenzakala.
Nxa ukhangele kwezombusazwe khonapha kwelemelika sizwa besithi bona udaba umongameli Trump esithi udaba lokuvota ngalokhu okuthiwa ngama mail in vote kumbe ama vote okuthumela ngencwadi kungaba lokuqilibezela ubona ngani yikho yini okungenzakala
ngokutsho kwabo ukuvota kuthunyelwa kuvele into ehlala ikhona kuleli lizwe umongameli Trump ngokwakhe kathi vele uvota kanjalo yena uvota ethumela ngoba kathi esuhlala lapha eWashington DC kodwa ikhala lakhe sokuthiwa selise Florida kahamba ukuyavota khona ngale Florida wavote lapha wathumela. So ngombono wami angibona ukuthi lokho kulokuqilibezela ngoba umuntu uyavota njalo nxa uvota ngokuthumela thina sike sakwenza kukhona ukuthile kumele kufake njalo ekugcineni kumele usayine le envelope yakhona utshengisa ukuthi nguwe ovotileyo. Manje nxa kungovoti leyo mathupha kungaqileka njani. So mbonani nje umongameli lo laye nje ungumuntu nje othanda ukukhalakhala ebona induku lapho kungeladubo khona. Ngalesi sikhathi kuyesabe kuthanda behambe bebuthana. Sonke kunje sizafisa ukuthi sithunyelwe ingwadlana zethu zokuvota sivote sihlezi lapha endlini sithumele. Kuloku hamba ihlangana labanye phandle uqinisa ubuya sokuphetha okunye okungasikho.
Umnumzana Pete Ngcobo isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika. Ubekhuluma ecingweni leStudio 7 esesigabeni seMaryland. Lo lwalamhlanje wathi ke sikhangele inhloko zendaba. Ugatsha lwezempila kahle lubika ukuba kulabantu abalichumi lantathu ababulewe umkhuhlane we-COVID-19 elizweni kumalanga amalutshwana asanda kwedlula. Umongameli wele South Africa umnumzana Cyril Ramaphosa sekhethe iqula azalithuma kuya eZimbabwe ukuyahlaziya udaba lokwephulwa kwamalungelo oluntu. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Olivalelisayo nguChris Gande. abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voandebele.com.